soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lejona njani mtokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngolwesithathu mhlaka 1 kuNcwabakazi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
sinazongena Friday lapha ngoba sofuni siyakade siya kuziki ngoba amavoti ayenziwa nasiwazisisi kathesi so sesiye eziki kathesi sekhuluma ukuthi sajamuka enough is enough asafuni kunalo sesikhathele ngayo.
Amapholisa lamasotsha adubule abulala abantu abathathu eHarare namuhla ngesikhathi abasekeli bomanyano we-MDC Alliance betshengisela besola impumela yokhetho ekhomba ukubana kunqobe iZANU-PF. Kwabulawayo lakho kuke kwaba lokuxokozela abe-MDC Alliance besithi kabayamukeli impumela yokhetho. Kodwa ezansi yamaNdebeleni bekutholi abantu bedanile ngokunqoba kweZANU-PF. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapholisa la masotsha adubule abulala abantu abathathu esikodlweni iHarare namhlanje ekutshengiseleni kwabasekeli bomanyano we-MDC Alliance besola impumela yokhetho besithi kube lokuqilibezela. Ibandla leZANU-PF yilo elinqobe kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende. Kodwa abe-MDC Alliance bathi kabakwamukeli lokhu. Bakhonona njalo ngokuphuza kweZimbabwe Electoral Commission ukwethula impumela yokhetho lukamongameli. Kubika uGibson Bebe.
Bakhala njalo ngokuthi impumela ephunyiswe ngabezekhi eyamakhansili lamalunga ejayele ephalamende asebenqobile ayiqondanga ngoba kusobala ukuthi ibandla leZANU-PF licilile. Izekhi iqalise ukwethula impumela yokhetho lwamakhansili lolwamalunga ejayele ephalamende izolo, njalo ibandla leZANU-PF likhokhela endaweni eziningi zelizwe ikakhulu emaphandleni. Abasekeli be-MDC Alliance baye e-command center ukubala khona amavoti lapho abavalelwe amasango ngamapholisa alinde lindawo baqalisa ukuhlabela bezithi izekhi kayethule ngokuphangisa impumela yokhetho lokudinga umongameli welizwe. Kube nokuxokozela edolobheni ngemva kokuba abatshengiseli laba begcine sebelodlame bacitsha impahla emkambo owe-Copacabana badabula imfanekiso yokhankasela ukuba ngumongameli uMnumzane Emmerson Mnangagwa lokubasa umlilo esitaladeni esiqonda emahhofisini awezekhi okuyikho okugcine kuletha amapholisa emgaqweni bezolamula. Ifulamtshina yebutho igcine isingenela ekucitheni lokhu sokulokuxotshanisana nabasekeli be-MDC Alliance lamapholisa. Omunye obakade betshengisela ukuthi ukhetho lucilibezelwe njalo uzimisele ukulwela ivoti yakhe.
Sinazongena Friday lapha ngoba sofuni siyakade siya kuziki ngoba amavoti ayenziwa kiwo nasiwazisisi kathesi so sesiye eziki kathesi sekhuluma ukuthi sajamuka enough is enough asafuni kunalo sesikhathele ngayo.
Imizamo yokuthi size imibono yamapholisa ngalesi sikhathi yehlule ngemva kokuba obona ngezokhetho emapholiseni uSenior Assistant Erasmus Makhoza ejele Studio 7 ukuthi usabambekile emsebenzini. Lobona ngesigaba seHarare emapholiseni uInspector Paul Nyathi yena uphinde wathi uphakathi komhlangano. Ingcwethe ecubulukayo yezombusazwe uMnumzana Richard Mahomva uthi uhulumende kadingisise okuyikho okufucela ababantu ukuthi baqale udlakela ngesikhathi ukhetho luqhutshwa ngokuthula.
Isehlakalo lesi esithe kwenzakala eHarare sikhomba ukuthi sokufuze kudingisiswe kuxwayisiswe njalo ukuthi ngubani ongemva kwale ndaba phendule bendaba ngoba konke lokho kade kusenzakala bekulokuthula elizweni kuyazwisiseka ukuthi kungaba lengxaki kodwa ukuvuka kwengxaki akutsho ukuthi abantu kufuze belwe yikho ke sokuqakathekile kathesi ukuthi sithole ukuthi izigelamkhuba lezi ezenze lokhu bezifuqwa yikuyini yikho sokuqakathekile ukuthi uhulumende ukuthi yenze ukuthi kuqhubeke kulokuthula kufuze eqale adinge ukuthi iziqoqodo lezi ezenze lokhu ngobani.
Iningi elikhulume ne-Studio 7 liveze ukukhathazeka ngalesi sehlakalo sodlame esenziwe ngabakade betshengisela ezitaladeni lisitsho ukuthi bekufanele bengaqali udlame kodwa batshengisele kuzeki ngokuthula.
Hayi, thina lokho sokwenziwa libandla le-MDC hayi asikuthakazeleli sibili lathi besidanile sisizwa impumela yokhetho ephume namhlanje kodwa hayi ukuthi sihambe siyeqasa ukutshana labantu sisilwa into embi kakhulu mbonani yasibelisa muva njengelizwe. So sikhuthaza ukuthi ngabe kuthiwa umnumzana nesochamisa ukwanisa ukuphuma nje egcekeni ekwanisa ukutshela nje abasekeli bakhe ukuthi hayi abatshanela lolu udlakela sebelwenza edolobheni.
Imizamo yokukhuluma namapolisa yehlule ngoba bebesithi besemhlanganweni ukuthi abancinisa bezimele kukhetho labo balile ukukhuluma ngalesi sehlakalo. Kumele isithu sevelise Harare, uGibson Bebe.
UGibson Bebe ke ubekhuluma lapho amapolisa engakakhulumi phezu kodlakela lolu kodwa asekufakazile amapolisa ukubana kufe abantu abathathu njalo athi asacwayisisa lolu daba. Amapolisa athi njalo adinga iziphathamandla ze-MDC Alliance ezimbili umnumzana Tendai Biti lo mnumzana Happy Mochi Dziwa phezu kodlakela lwanamuhla. Khuluma lentatheli zindaba eHarare kuhola elisanda kwedlula isikhulumeli samapolisa unkosikazi Charity Charamba uthe ababili laba kumele bayezinikela kugatsha lwamapolisa olwe-CID. UCharamba uphinde waxwayisa njalo uZulu weZimbabwe ukuthi engaze aphatheka kudlakela.
We are keen to interview Mr. Tendai Biti and Happy Sonji Dziwa of the MDC Alliance. We are inviting them to come to CID Law and Order in Harare. They are invited so that they can assist the police with investigations. We are urging members of the public to refrain from committing acts of violence. We want to inform the nation that the Commissioner General of Police has invoked the provisions of Section 37(1) of the Public Order and Security Act, Chapter 11.17, and approached the Minister of Home Affairs and Cultural Heritage to request for the assistance of Defence Forces.
Leso ke isikhulumeli samapolisa unkosikazi Charity Charamba eveza ukubana badinga iziphathamandla ze-MDC Alliance ezivalisa umnumzana Tendai Biti lo mnumzana Happy Mochi Dziwa phezu kodlakela oluqhamuke eHarare namuhla lapho okufe khona abasekeli be-MDC Alliance abathathu bebulawa ngamasotsha lamapolisa. Sexhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Mqondo Banzima Gonya sambuza ukuthi uthini ngodlakela lolu.
Into emqoka yile mfoka nkomo angitsho ukuthi ngivumele nalokwenzakalayo ukuthi izanu iwinile. Eqinisweni engikwaziyo ukuthi izanu akunakhetho engaluwina in a free and fair election. Kodwa ngifuna ukugcona kakhulu inkokheli ze-MDC Alliance ngoba yizo engizizwileyo ikakhulu uTendai Biti isimzwile ephuma etshela abantu ukuthi abazukwemukela impumela yokhetho nxa i-MDC inganqobanga. Yibuwula obuphindaphindiweyo ukuthi ungumkhokheli uye kuma phambi komhlaba utshela abantu ukuthi singenile ekhethweni kodwa asizukwemukela impumela yokhetho nxa kuyukuthi thina pho lingenelene ekhethweni. Angithi ukhetho kulingenela ukuthi abantu bekhetha ukuthi bafuna bani. Nxa bengasakukhethanga wena yibuchapha ukuthi uye kuma phambi komhlaba uthi nangingakhethwanga mina lingavumi. Uvumeleni vele ukuthi uyengena kulelo khetho. uphambanisile uTendai izigwenqa ziyamlandela ndawo yonke lapho yakhona sokuthi nga ukuthi abamncitsha ithuba lokuthi abe khuluma lentatheli zindaba mayelana ngendaba zokhetho ngoba amazwi akhe kawakhi abhidliza.
Amapolisa sikhuluma nje athi ayamdinga yena uTendai Biti kanye lo mnumzana Chiziva. Singabona bebotshwa yini ababili lapha?
Iqinisa ukuthi umuntu obotshwayo ngumuntu oliqala. Uma kuyukuthi umthetho isisekelo sesikhuse seZimbabwe iconstitution kunye nemthetho yeZimbabwe nxa ivalulekile ekuthini nxa umuntu engakhuluma amazwi anjengala akhitshwe nguTendai Biti kulicala akutsho ukuthi bazamdinga bembophe ngoba wephula umthetho. Kodwa ke lo munye lo ujaha lo owesibili okhuluma ngaye nxa kuyukuthi laye into ayenzileyo yephula umthetho weZimbabwe bazabotshwa.
Umnumzana Mqondobanzi Magonya yingcwethi kwezombusazwe sixoxela ekwelebhilithane. Kusenjalo isigodlo semelika eZimbabwe sethule umbiko sisola isehlakalo sanamuhla njalo sixwayisa abamabandla ezombusazwe ukuthi bakhuthaze abasekeli babo ukuthi baziphathe. Imelika ixwayise njalo amasotsha ukuthi achiyane lokuhlasela uZulu. Abomanyano we-European Union ekade bezehlola ukhetho bathi ukhetho lolu kaluqhutshwanga ngendlela ekhululekileyo ngoba bekulokwetuselwa kwabantu. Kodwa abesadaki bathi lanxa bekulokuthile ungahanjiswanga kuhle belukhululekile lolu khetho. Kwabulawayo khona kuye kwaba lokuxokozela njalo abasekeli be-MDC Alliance bezama ukutshengisela besola ukunqoba kwebandla leZANU-PF lona elithole izihlalo ezingu-145 edalele ephalamende kwathi umanyano we-MDC Alliance wathola ezingu-60 amachumi ayisithupha 6-0. I-NPF ithole esisodwa kwathi esisodwa njalo saya kulunga elizimeleyo umnumzana Themba Mliswa. Kulezi hlalo ezintathu esezisele phakathi kwezi-210 ezingakamenyezelwa ukubana kungobani abanqobileyo. Siye kuntatheli sindaba yethu kobulawayo uChris Gandhi. Kunjani kobulawayo CG?
Kobulawayo kathe sikuzithulele nje akula kuxokozela kodwa lapho okuke kwaba lo budlwangudlwangu endaweni emahofisini awe-MDCT kungani lokhu kugcwele amapholisa labanye labo sihambe sayoza ukuthi kuhambe njani kuthiwa khona amapholisa ngemva kokutshengisela kwabo abangenele ababhaxabula okwabuhlungu abanye bakhona abalimele.
Amapholisa ayakufakaza sekufakazile ukubana ngemva kokutshengisela kwabe MDC Alliance lamhlanje okungenele khona amapholisa lamasotsha kudutshulwe abantu abathathu bafa lanxa nje abanye besithi bedlula khonapho. UZulu wakobulawayo uthini ngalesi sehlakalo?
UZulu walapha uyazilayo ungani wethukile kakhulu sibili ngoba labanye nje abasekela ibandla umanyano we-MDC Alliance bathi hayi inyathelo leli elithethweyo elokutshengisela ikakhulukazi kungakaziwa ukuthi impumela yonke ihambe kanjani kube liphutha kakhulu.
Abaningi abe-alliance bathi kube lokuqilibezela la khona ngapho bakubona njalo mhlawumbe abangayisibo be-alliance uZulu nje jikelele bayakukholwa yini abantu bakobulawayo ukubana kube lokudlelezela kulolu khetho?
Hayi, ngaphaza bakukholwa kakhulu ngoba uzakhumbula ukubana phakathi kwezigaba ezilithumi lambili 12 i-MDC ikhethe iZANU-PF ikhethe esisodwa kuphela okubangela ukuthi amboni ukuthi bakhona sibili abangatsho njalo ukuthi hayi bekulokucilibezela ngoba hayi ngapha kuhambe ngenye indlela.
Hayi siyabonga Chris Jaheli Dala, siza kuthinta njalo kuhlelo lwe-Live Talk.
Hayi, kulungile Ntunga.
Aha, Chris Gande intathele izindaba yethu ke bese ixoxa la lapho eko bulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Nansi isaziso esiqakathekileyo. Kuqala ngelanga lokhetho ngomvulo phela mhlaka 30 kulinyanga. Istudio 7 iza kwengezelela isikhathi sokusakaza ukuze silazise konke okuyabe kusenzakala mayelana ngokhetho. Phezu kwezindaba zethu eziphuma ekuseni ngo 6 o'clock lezantambama ezika 7 sizabe sesilethulela njalo izindaba emini kusukela ngo 2 o'clock kusiya ku 5 o'clock kusukela ngomvulo konapho kusiya kumhlaka 7 ngoncwabakazi sizabe sitholakala kumagagasi athi 909 kHz medium wave 15295 kHz la ku 17820 kHz Kongozelani ku Studio 7 nsuku zonke lizwe izindaba eziqotho mayelana ngokhetho lakho konke okwenzakalayo elizweni I Studio 7 umsakazo wakho
Abasanda
sixhuma umsakazo wenu owe Studio 7 silethulela okwenzakalayo eZimbabwe ikakhulu okuphathelane lempumela yokhetho ibandla lezano PF linqobile lithole izihlalo ezingu 145 MDC Alliance 66-0 sizweni okunengi ku Mavis Gama
okwamanje ikhundla kumba banqobe kukhetho lokudinga abameli ama parliamentary elections sesitshelwe ngabanqobile abayi 207 kusele abathathu lezike ingabe laba kungabe Harare indawo ze Harare ezintathu ama constituencies amathathu ayo Harare phakathi kwalaba bantu abayi 207 kulo thole isikhundla emele iNPF uMasango Mathambanazo yena nguye onqobe ku constituency yeKwekwe Central bese kusithi uThemba Mliswa yena uthole ese Norton bese kusithi ezisalayo abasalayo izano PF ithole 145 kuthi MDC Alliance ithole 66 lake ngama seats alabo abanyindisa ukhetho lokudinga abameli bekumele ngaye sekuphelile lokhu ukuthi basitshele bonke ndawonye beyi 210 abazamela ama constituencies angu 210 kodwa kulamathathu alokhe esalindelwe engawe Harare nanxa amakhomishina zingathandanga ukusitshela ukuthi eHarare kwangikhona ngaphi kwendawo silindele ona lawo phezu kwalokho njalo silindele ukuzwa impumela yokhetho lukamongameli lizakhumbula balalela ukuthi ngaphambilini abezeki bebeke batshengisa ukuthi bafuna ukuthi batsho impumela le lamhla kodwa kuthe ngokuqeda kwabo ukusitshela impumela yabameli esithe sabathola khathesi basesithi hayi bananzelela ukuthi umthetho uyabakhuthaza ukuthi babize abameli balabo kade bemintisa kulolu khetho lwama presidential beyi 23 bangamachumi amabili lantathu usitsho ukuthi abazobamela ama polling agents abo kumele abuye abanye sebebuyile la ukuthi bezokhulumisana labezeki babonisane bese kukhangelwa layana amafomu kade kubhalwa khona impumela yokhetho uward inye ngayinye esingathi thina athiwa ngama V11 forms bese bebona ukuthi bayawelelana la kungakho ke kuke kwamiswa ukuthi uZulu atshelwe impumela yokhetho lukamongameli bathe bona nxa kungahamba ngendlela bengasitshela bengatshela uZulu bengazisa uZulu engxenye kusasa kodwa ke isikhathi sesekhona njoba emthethweni abezeki kumele babe sebeqedile ukukhipha impumela yonke emva kwensuku ezinhlanu ukhetho luphelile kusitsho ukuba mhlaka 4 lapho kumele babe sebeqedile konke silindele ukuthi sithole impumela yokhetho lwabongameli ukuthi ngubani onqobileyo
phakathi kwabamajoni kuloko gijimisana konapho ke eHarare phakathi kwabantu be MTC Alliance lamapolisa kanye namasoja ngamafitshane kuhamba njani
ye kube lokugijimisana kungendaba yayena le indaba yempumela zokhetho ukhanya abe MTC Alliance kakhulu bengajabuliswa yilokho okwenzakeleyo bekhona bathi bona inombolo ezibethiweyo ngabezeki leza abazitholileyo lapho behlanganisa bekhangela ama polling stations wonke ngoba kusuka ku ward bese kusuka ku polling station lapha avotele khona bese siya ku ward bese siya ku national lokuza national ZC national command center bakhanya belongu bengajabuliswa yizinombolo zangkhona ezikhamileyo kungakho ke wabuya ontanga abasakhulayo babuya befuna ukuthi bazengena lapha okule national ZC command center khona kulapho kuqale khona ukugijimisana phakathi kwamapholisa nabasakhulayo laba kwase kusithi sekulaphaya kwase bebizwa ke abakubutho babuya baxotshanisana nabantu labana kwakhala imbhobho hayi bekukubi sibili abantu begijima ndawo zonke ngikhuluma kanje abantu bebexotshwa edolobheni ukuthi abephume umuntu wonke bekuthiwa kahle ahambe
intatheli zindaba yethu uMavis Gama ubexoxa ke lapho lo Gibbs Dube. Live talk sikhuluma ngempumela yokhetho lizwi leibandla lezano PFAS elinqobile kukhetho lokuthi ngamalunga edalele parliamente impumela kamongameli kayikethulwa njalo kube lokutshengisela kwabulawa abantu abathathu ngamasosha lamapolisa eHarare. Thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Iningi lesizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni aphetheya belithe amehlo nhlo ekhaya kukhetho. Umnumzana Michael Ndiweni isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association ube ngomunye obe kumanyano wenhlanganiso ezizimeleyo ebezisazisa uZulu ngokwenzakalayo ekhaya ngenkundla zokuxhumana ebulenjini njalo beqoqa izehlakalo ezenzakale ngalesi sikhathi bephansi komanyano we-election situation room. Undiweni uxoxa lo Chris Kande we-Studio 7 ekobulawayo.
Ibizo ni Michael Ndiweni, ngunhlanganiso okuthiwa yiBulawayo Vendors and Traders Association. Inhlanganiso yabantu abasebenzayo khona phakathi kobulawayo. Lapha ngingumsekeli kaGcina Sihlalo we-election situation room. Kuyinkundla lapho esikhangele khona indaba zokhetho nje lolo lweZimbabwe ka 2018.
Njengoba ngendlela elikhangele ngayo lokuphuma njani phambi kahle.
Thina kakhulukazi besikhangele amalungiselelo okhetho besithi ngesikhathi esithi pre-election period sikhangele nomhla okhetho sikhangela sokwedlula ukhetho sikhangela kakhulu izinto ezenzakalayo kulungiselela ukhetho ukuthi amabandla aziphatha kanjani izekhi yona ilungiselela okunganani lokunye nje okungasekela ukhetho ozoluhambe kuhle besile inkundla yethu-ke ithatha imbiko evela ebantwini kumbe ngathi abantu abalokutsho kumbe abale abakhangele ezokhetho kumbe umuntu nje kazana ole ndaba lokuthi ukhetho luhambe kuhle kunjalo besiyile amafoni esithi ngama-toll free abantu abesifonela khona then sifaka-ke imbiko evelayo ebantwini sifaka kuplatform esithi i-triage i-triage le besiyisebenzisa ukuthi sihlanganise imbiko yonke le enye siyilandele njengokuthi kungaba le mbiko wokuthi kuye lo mbiko owodwa enganika njengomzekeliso oyenzakale emathebeleni south ekafusi primary school athi mele be polling station kodwa phese kuvota wathola ikhona na isimuve yabo ekafusi secondary kutshengisela ukuthi abantu babe lobu baconfused imbijana balahleka so kunjalo-ke siyafonela izeki sithi zeki le nto enje eyenzakalayo wena uthini ngayo okunye futhi esikhangelayo ukuthi amabandla bekuhambelanga campaign so kusuke 24 hours kuthi ukhetho luqalise. Siyazwile ke amabandla akade campaigner njengabo ZANU-PF ZANU-PF ibikhampena yafika yagida phambi kwendlu kacandidate we-MRP esibona nge-intimidation. Sizwile awu-MDCT lawo-MDC Alliance bephosa ama-pamphlets abo ekuseni kuzakuba kulukhetho emaduza nama-polling station. Okutshe sibaba becampaigner sibonile imbiko ku-WhatsApp lakubo-Facebook ama-videos ama-parties ecampaigner. Khonoko kunjalo ke besithi ma-candidate siwabuze, si-candidate sifonele sukhampena uyakwazi na ukuthi akuvunyelwe emthethweni umthetho wona ukuthi sikhumbuzane nama-candidates ukuze ukuthi kungacondela umthetho ukhetho luhambe ngendlela eqondileyo.
Manje njengoba usitshole ukuthi belibuthelela imbiko evele endaweni ezithiyeneyo, ungasitshela ukuthi abe-diaspora bona liyenelisile na ukuthi libaphe kade kuphuma njengoba bona bebethiye indlebe befuna ukuthi?
Ye, besila ama-press conferences besiwenza sikhulumisana laba u-diaspora, sisebenzisa inkundla ezinjengabo abasebulenjini engaziqamba nxa kungala problem ngeziqamba ezinye ezinjengabo-site ebeyiyo i-live streamer ama-press conferences ethu. Sibizelabona izindawo bakhona pha koBulawayo, abanye bakwasupe live stream online amaredio nje achiyetshiyeneyo.
Bona ke abakudiaspora belisenelisa na ukuthi lithathe labo imbiko yabo ababeyethula?
Yeye, njengayizolo nje ntambama sithola umbiko esizawuchwayisa kuthiwa abantu babona amalokhuza amasotsha lemota zamapholisa zamanzi ama-water cannon edluladlula, besithi bafona abantu abasezimbabwe bona besemazweni. Sizama ukuthi sikukhangele, sizama ukulandela, kodwa sithola ukuthi imbiko yankhona eminye ingxenye yabingaqondanga kakuhle. Besisachwayisa, sikaverify ukuthi imbiko sibile qondileyo na. Kodwa engakusho ukuthi ama-toll fees la enzele abantu abasezimbabwe basifonele, kodwa nxa kulo muntu ongaphandle kwelizwe besine WhatsApp platform labade ngafaka khona umbiko kuplatform yethu ye-WhatsApp.
Umnumzana Michael Ndiweni, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, obengomunye obekumanyano wenhlanganiso ezizimeleyo obusazisa uZulu ngokwenzakalayo ekhaya ngenkundla zokuxhumana ebulenjini, njalo beqoqa izehlakalo zokhetho phansi komanyano we-election situation room.
Namhlanje kuthumoya ngothandaza Nkosi ngiyacela
ke uhlelo ngaleyo ngoma eyokholo, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Amapolisa lamasotsha adubule abulala abantu abathathu ekutshengiseleni kwabasekeli bomanyano we-MDC Alliance eHarare namuhla, besola impumela yokhetho besithi kube lokuqilibezela. Ibandla leZANU-PF yilo elinqobe kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende ngemva kokuthola izihlalo ezingu-146, kwathi umanyano we-MDC Alliance wathola ezingu-66. kwanele mthwakazomuhle lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Studio 7 Live Talk. Impumela yokhetho lukamongameli iza kuza iloba namuhla kumbe kusasa. Kwanele.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.